Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 19 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kungaba kungayisiso singwa kuphela esingakhwela. Izinto nje sokulamaviki kumbe sokulezinyana. Sibona ke intengo yezinto ikhuphuka.
Intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhuphuka kusasa isuka kumadola eZimbabwe yaphezulu kwamakhulu amathathu $345 isiya kumakhulu edlula amane lengxenye $455. Abahlaziya ezokhetho bathi abantu abanengi abaladlabuzane lokubhalisela ukuvota ngoba bengathembi indlela lolukhetho oluqhutshwa ngayo eZimbabwe. Ele Russia lithi kulamasotsha kwele Ukraine edlula inkulungwane lengxenye 1730 asezinikele kumabutho alo edolobheni leMariupol. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhuphuka kusasa isuka kumadola eZimbabwe yangamakhulu amathathu alamashumi amane lanhlanu $345 Zimbabwe dollars isiya kumakhulu amane alamashumi amahlanu lanhlanu $455. Umkhokheli wenhlanganiso yamankampani apheka isinkwa iBakers Association of Zimbabwe uMnumzana Wellington Peyama uthi bakubone kufanele ukuthi bathathe lelinyathelo ngoba intengo yezinto abazisebenzisayo ezigoqela ingqoloyi layo isikhwelile. Ekhuluma leStudio 7 namuhla uMnumzana Peyama wengeze wathi enye imbangela ikulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe enxa liqathaniswa lelemelika. Ngemali yaseMelika, isinkwa esisodwa sikhangelelwe ukuqhubeka sibiza idola elilodwa. Ukukhuphuka kwentengo yesinkwa lokhu kuza ngesikhathi intengo yezinto zonke ezigoqela impuphu, ichukela, amafutha okupheka lokunye layo iqhubeka iqansa ngesilinganiso esikhulu. Lokhu sokulethele uZulu weZimbabwe ubunzima obumangalisayo. Namhla khona inkampani kamakhalekhukhwini e-Econet ikhweze imbhadalo yayo yokungena ebulenjini be-intanethi okulinyathelo elikhangelelwe ukulandelwa ngamanye amankampani encingo yiloba nini. Sixoxele nobhalajikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU uMnumzana Jafet Moyo.
Xa umangalisa abanengi ke ukuthi isinkwa siyakhwela kusasa, kungaba kungayisiso singwa kuphela esingakhwela. Izinto nje sokulamaviki kumbe sokulezinyanga. Sibona ke intengo yezinto ikhuphuka ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga ngoba phela imali esiyisebenzisayo khanya umkambo uyayala.
I-Econet layo sibone namuhla ikhuphula imbhadalo yedatha yokusebenzisa umakhalekhukhwini ukungena ku-intanethi. Elithini ngalokho?
Kuzabangela ke ukuthi izinto zonke nje njengoba sikhuluma nje ngokukhuphuka kwezinto ukuthi izinto zikhuphuke zonke ngokuthi ukuze ubhizinisi phela ahambe abantu basebenzisa ucingo. Uma khale kukhwini yiyo ke indlela abantu abacommunicate ngayo ekhambisa ubhizinisi. Ukukhuphuka kwakhe ukwengezelela kwakhe imali ukutsho ukuthi ke sesizabona ke singathi ngesilungu knock-on effect. Sizabona ke izinto zonke nje sesizathola ke intengo eyaphezulu. Abamabhizinisi ngokubazi kwethu abalozi lutho ama-prizes akhanjiswa ku-consumer. Ithese zizathola nzima, abamabhizinisi abahluzi.
Uhulumende uthi osomabhizimusi abakhuphula intengo laba basebenza lezitha bazama ukumgenqula. Lina ngubani elimsolayo?
Akukutsha njalo ukuthi nxa umakanika esahluleka ukulungisa ke imoda abesesola ke isipanela azisebenzisayo, akuqali baningi ke abanjalo. Ngokubona kwethu ngama-policies amabi, akunamuntu olwisana lomunye lapha. Nxa sikhangela ke ezomnotho ukuthi ngubani ozambe esidukwini.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Abenhlanganiso esebenza lozulu iUnion Trust of Zimbabwe bamanyanela bohlangothi lwezempila kahle kuKhansili yakoBulawayo ekusunguleni umkhankaso wokulimukisa uZulu ngodubo lofuba osolusehlula eminye imithi abaluthi yi-drug resistant tuberculosis. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Emizameni yokumelana lofuba olulenkani lolu olwe drug resistant TB, abe Union Zimbabwe Trust baphakathi kokuhamba ezindlini belimukisa uZulu ezweni ngokuqhakatheka kokuhlola lokwelatshwa ufuba lusaqalisa. Umqondisi weUnion Zimbabwe Trust, umnumzana Ronald Ncube, uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Siyakhankasa sibikela abakhokheli bezigaba kuze izakhamuzi zaziswe ngokuzivikela kulomkhuhlane. Ukuthi bengenza kanjani ukuze bathole uncedo esibhedlela lemaklinikhi. Kule mishina yokuhlola lomkhuhlane esizaphathisa ngayo amaprovince amathathu aguqula iBulawayo, iMidlands, leMatabeleland and South. Abantu babanjwa lomkhuhlane bazaphathiswa ngama-food hampers nangokucetshiswa ngokwelatshwa kwalomkhuhlane nangokuvikela okumemetheka kwawo.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili, yikho lapho esabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule TB. Besokusithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela besekhwehlela isikhwehlela esilegazi. Abanye ebesecikizeka umzimba, uyabe engakhwabithi ukudla. Abanye bese ginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube lokukodwa kwakhona kuphela. Siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela ngoba iTB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Siyabe senzela ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla.
Umongi omkhulu kukhansili yakoBulawayo umnumzana Claude Khuphe uthi inani labantu abelatshwa iTB lababulawa yiwo liphezulu kakhulu ngoba bayabe bevele beleminye imikhuhlane egoqela eyezinso, inhliziyo leminye.
Okwakhathi sinxa sikhangele ispecial umnyaka lo odluleyo 2021, nxa sikhangele iTB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku around 16%. Nxa sikhangela iminyaka engu-5 edluleyo, death rate yethu kade ku 13-16%. Okunye njalo okwenzakala ukuthi okubangela abantu bafe ukuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze COVID-19 le TB ziyahambelana okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe.
Okunye especially nxa sikhangela iTB ukuthi izibonelo ze TB leze COVID-19 zingani ziyahambelana. Konke kungumkhuhlane abantu abatshengisela ngokuthi kuyaba kulohluphe esifubeni, kwesikhathi bekhwehlela, kwesikhathi bengaphefumuli kuhle. So abaningi abanye bangani ukubanjwa i-COVID-19 bayakwesaba, okwenza ukuthi nxa bengathi besizwa bengazwa kuhle, kukanti kwesikhathi kuyaba kuyi-TB bebesebesesaba ukubuya emakliniki.
Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafumanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe-drug resistant tuberculosis. Ikhansil yakobulawayo njengazo zonke indawo zelizwe ibhekane lalolu dubo. Kungalesi sizathu uhulumende lekhansili yaleli dolobho besungule uhlelo lokusebenzelana lenhlanganiso ye-Union Zimbabwe Trust. Kwabekwa inkulungwane eziphose zifike amakhulu ayisithupha zamadola emelika i-599,000 yokuqhuba lolu hlelo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abahlaziya ezokhetho labe Zimbabwe Electoral Commission bathi ukhetho soluphazamisa ezomvikela ngoba kulapho abantu beZimbabwe abasuke bathane khona. Abanye bathi njalo inengi alisela dlabuzane lokubhalisela ukuvotwa ngenxa yendlela lolukhetho oluqhutshwa ngayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abezeki bethesa abezombusazo umlando ukuthuthuzela udlakela ngezikhathi zokhetho osokusenza abantu ukuthi bengasukumeli phezulu ukubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota. Bethi inani labantu abangasela ndaba lokubhalisa ukuvota elizweni lengeza ukuba abantu abasathembi inhlelo zokhetho lonke nje olwenzakala elizweni. Ekhuluma emhlanganeni wezeki umsekeli kamholi wezeki umnumzana Rodney Kiwa uthi ukhetho lweZimbabwe soluyingozi kumvikela welizwe. Isiphathamandla sezeki umnumzana uTwele Silayigwana uchasisa ngasabe kubona ebantwini beqhuba uhlelo lwabo lokukhuthaza uZulu ukuthi abhalise ukuthola ilungelo lokuvota. Umeli webhinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda usole izeki esithi kunengi okumele kwenze ukuze umsebenzi wayo wamukeleke kuZulu.
Sizwile ukuthi izeki itshele intatheli zezindaba ukuthi khona ukhetho kuleli lizwe soluyi-security threat ngenxa yokuthi abantu abasela themba ngama-processes awama-elections kuleli lizwe. Kuhle ukuthi lokho kubonwa yiyo izeki, ngakubonwa ngomunye umuntu, ngoba izeki yiyo inhlanganiso okufuza ukuthi yenza ukuthi ukhetho kuleli lizwe luthemba kahle. Abantu bonke beluthemba ukuthi nxa kuthe khona nthengi yakho yakhetha ukhansila onguye okuthiwe yizeki nguye okhethiweyo kuyabe kunguye esebisibini.
Usibanda uqhubeke esithi kusobala ukuba izeki isekela ibandla elibusayo ezipha umzekeliso wokhetho olusanda kwedlula olwama-by-elections.
Siqalisela kusilayigwana onguye u-CEO wakhona Liputo. Bengasitshela amanga bethi bona hayi no ngaretire esibuthweni ngamanga wona lawana. Because sonke siyakwazi ukuthi umuntu wonke oke waba libutho akayekeli ukuba libutho uyahlala elibutho ngoba ucina esiba kuthiwa reserve army. So uyabe engekho emsebenzini full time kodwa libutho ubuswa yibubutho. So asivumelane nini ukuthi khona wonke oke wangena esibuthweni kumbe wake wangena ku-CIO kumbe wangena esipoliseni kuleyana inhlanganiso engakwalifayi ukuthi abe khona ku-secretariat.
Isikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote umnumzana Nkosikhona Dibiti uthi kumele izekhi isebenze lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze abantu bayethembe.
NjengeKhaya Vote esikunazelile ukuthi abantu abaningi balolwazi oluthile ngokuthi ama-elections ahambi kahle eZimbabwe because of ama-reasons achiyeneyo. Okwenza ukuthi abantu bengayitrust izekhi ukuthi khona impumela yokhetho eZimbabwe ihlala i-contested ukuthi akukhanye ukuthi owinileyo mbani ongawinanga ngubani omunye la uyahamba egijima ekhotete hayi mengwinileyo lapha uhambanga kuhle ngaleyo ndlela. So uhlupho olukhona kakhulu ukuthi ama-citizens wona ngokwawo abantu bathi khona ama-elections la akho-transparent. I-transparency itsho ukuthi khona abantu bavunyelwe ukuthi babone ukuthi i-process yokhetho leyana lama-stages achiyeneyo.
Ekugqitshweni kokhetho lukamhlaka 26 Mbimbitho, amabandla aphikisayo ethesa izekhi umlando wokuba isikela ibandla elibusayo ngokulipha ugwalo lwamabizo abantu abavotayo incitsha amanye amabandla. Abezekhi bathi bayenza konke okusemandleni abo ukuba ukhetho lweZimbabwe lukhululeke njalo lwamukeleke kuZulu. Bekhuthaza abamabandla aphikisayo ukuthi kumele batsho abakhuluna ngakho kibo ukuze babone ukuba inkinga ingaphi sibisibili kulokuthi baye besola wabethula izindaba lasezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini eze-social media. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
ELeRussia lithi kulamasotsha kwele-Ukraine edlula inkulungwane elengxenye 1730 asezinikele kubutho lalo edolobheni le-Mariupol. Ngasikhathi sinye iCongress yeMelika isikhethe unkosikazi Bridget Brink ukuba ngumeli waleli lizwe kwele-Ukraine. Elemelika lavala isigodlo salo kulandela ukuhlaselwa kweUkraine ngeleRussia ngombimbitho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party.
Esikwaziyo ukuthi amabutho eUkraine ngawali wodwa.
Ncediswa mbani kubaba Mabhena?
Alwa lamabutho eNATO. Kodwa siyakwazi ukuthi iRussia iyahlasela kakhulu eUkraine. Yikho ke sisazi ukuthi lo mongameli weUkraine Genesis Fire akayifuna isikho ukuthi bayanqoba empini le ekhona e-Eastern Europe. Bamele NATO njalo utshelwa yiNATO ukuthi engavumi isisifaya ngoba siyabona amanye amazwe afana labo Sweden lawo esefuna ukungena ukuthi abe kuNATO. INATO kayifuni ukuthi ithi yona iyehluliwe Ukraine ngoba kakuso Ukraine leRussia ezilwayo, iRussia ilwa lamabutho eNATO phakathi kweUkraine.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena ngunobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Dumisani Theke Malinga olandela okwenzakalayo kwele Ukraine.
Lapha into engiyibonayo mina ngiyokuthi kusukela ekuqaleni nje iRussia yayingahlosanga ukuyakulwa le Ukraine. Yayitose ukuchaya iUkraine. So ke ngokungena kwala manye amazwe lawa awe-NATO lamanye aseduze ikhathesi sesikhuluma nangabo Japan and the rest, yikho kwenza ukuthi i-Ukraine ibe namandla okuthi layo imisane le-Russia. So ke yikho sekule mpike manje ukuthi sokulwiwa, which is what okuyikuthi vele iRussia yona yayingazimiselanga ukuthi izakwenza njalo. Yayimisela ukuthi izafika nje chaye iphenduke babuyele befundise iUkraine isifundo.
Ye, ungathi lapho ke xa sikhangela okwenziwe ngamasosha akwele Ukraine azinikele kubutho lakwele Russia.
Nga kwenzakele iqiniso ukuthi bese begonjolezelwe. And singakubeka sithi thina yinto evele siyilindile ukuthi ibiza kwenzakala. Ngoba ungathi uyakhangela kahle uzothola ukuthi kunzima ukuthi baphume phakathi kwempondo lezo zisenzwe iRussia. Labameli bamanye amazwe akade eseRussia khona kulwiwa sebencedisa iUkraine. So kuqondile manje ukuthi iRussia ibasuse ukwenzela ukuthi layo iphindisele. Ngento yakho into yangkhona. Into ekhona ukuthi sekulwiwa njalo sebesilwa la wona lawo mazwe. Yikho mina ngibona zani kuqondile ukuthi iRussia ithathe inyathelo lokuthi layo iphindisele. Njalo itshengisele lokuthi no sekulwiwa ke lapha.
Umnumzana Dumisani Tege Malinga ulandela ukwenzakalayo kwele Ukraine. Live Talk ukuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje isikhangela inhlelo eziqhutshwa ngomama ukuziphilisa ngenxa esimeni sokudilika komnotho. Amabandla aphikisayo athi uZulu weZimbabwe kumele avote ngobunengi akhiphe iZANU-PF embusweni kukhetho lomnyaka ozayo ngoba isiyehlulekile. Linkuthazo iza ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala ngamandla njalo intengo yezinto ezijiyeneyo layo ikhuphuka. Idola leZimbabwe lalo likhithike ngesilinganiso sokungamashumi phose amahlanu ekhulwini 49% nxa liqathaniswa lele Melika emkambo kahulumende. Emkambo kahulumende ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola alikhulu alamashumi ayisikhombisa 173. Kodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamashumi phose ayisithupha 258. Emkambo wensita khona idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe asukela kwangamakhulu amane 400 kusiya phezulu. Ngaphandle kokukhuphuka kwentengo yezinto esigoqela ukudla lokunye, indleko yokufona layo isikhuphukile. Ukuhlaziya loludaba sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule endawonye lelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Bednico Bebe osungula lingxoxo.
Nxa unomuzi ungubaba owakhileyo emzini wakho, abantwana bakhangelele ukuthi yonke into eyenzakalayo ubaba uzabadingela okokudla, uzabadingela okokugqoka, uzababhadalela i-school fees, uzabathengela yonke into efanele ukuthi imoshile layo. So kuyafanana ke nelizwe, ilizwe nxa linalabo abalikhokhelelayo, sikhangelele ukuthi yonke into eyenzakala elizweni yiyo abayikhangeleyo ukuthi mayifanele ukuthi ilungiswe. Ungakhangela ke ezomkhonomi kathesi eZimbabwe, okuliqiniso sibili eliqinisekileyo yukuthi ke labo abasukusayo ezomkhonomi eZimbabwe ungani ziyabakhulela. Zibakhulela ke abafuni ukuvuma ukuthi ziyabakhulela ukuthi baze bayenelise ukuthi bancediswe yilabo abenelisa ukuthi khona babancedise. Nalo futhi ke bale ithupho olukhulu lokuthi lapha besileka khona badinga ukusola omunye umuntu ukuthi yiye obenza behluleke. Ikanti ke hayi ukwehluleka ukuthi khona ulwazi abungalwani. Njalo ekubuseni lapha kwesithathu nokubusa kwangkhona uyakungakuphiwanga, phela into lezi ziphuma egazini, zisegazini. Ngoba phela ungakhompeya iZimbabwe namanye amazwe, kuyatshengisa ukuthi hhayi eZimbabwe kulokwehluleka okukhulu kakhulu, ngoba thina sisuke kumkhonomi okade kungcono sithatha ilizwe ngesikhathi sika-1980. Sesifike ezingeni lokuthi sesiyilabana asebebalelwa emsileni ngokwehluleka ukuthi siqondise kumbe silungise ezomkhonomi wethu. So ngaleso sizathu ke hayi mina ngesilungu ngathi I put the blame squarely on government, especially the government of the ruling party ZANU-PF.
Uya muzu ya kuluma ubabu pepe babakaule. Kutuwa soku leshu loku hito loku. Kutu kuleshu leku njalo li suge li tinga batagati la pongi la batagati kona.
Ye anyamuza sili mzugu lapana nyamuzu pepe ya kuluma sili. Ye kutuwa omu mkondo uti mina engu wona uti abatagati wakona. Abatagati wakona wakona vila wanoe mini lebusu. Mwa umakangela ukuthi isapotete khona kwe-economy inganani isenziwa ngubani kuyaqaqa khonokho ungakhangela umumona lwesiphakathi kwawo obuningi kwakhona nkomo yisapotaje kuphela yodwa ekhona egcweleyo eyabantu abayibo bafuna ukwehlulekisa uhulumende khonokwane ngike ngakukhuluma ngathi umthuli usebenza 24 hours a day ezama ukuvala izikhala zamatsoti lamasela atentayo manje nxa umthuli uyavala ngapha eliyisela libhoboza ngapha nje egundwane naye kuyavala ngapha eliyisela libhoboza ngapha amasela abhoboza ngapha umthuli ngumuntu ongalaniyo esebenza ubusuku lemini kodwa amasela la lamathothi la amfune ehlulekile kodwa amanye akhona kadingi kwehluleka awona dinga ukudla kuphela abakhethi ukuthi badlane yilabana abantu abangadlale le ngcekeza nje ibi lanxa ungagoqela imali ngothuzi bangayigezisa bayisebenzise lanxa ungathi kumbe bebuye bethole ikhanda lomntwana belithengisa behamba belithengisa abantu bakhona esihlabo lapha ezimbabwe angikhulumi ngokomabandla ezombuso asezepolitiki hhayi ngikhuluma nje ngomhlobo wabantu imikhandi yabantu esesinayo kuleli lizwe ababulala ilizwe labo okuyinto zokuthi bale yakhe bona bayalibulala labo ilizwe yiko uhlupho esilalo ngamantu amazimbabweni esilawo kanti ezamsuka kugcwele amasela kugcwele i-corruption kugcweleni yonke into kuyafanana nje
nanso baba Pepe
bakithi ngike ngichilo ngangikhuluma lapho ukuthi nxa ungubaba ungabona imuli yakho isehluleka ngoyiqondisayo yabona ke kulicala kumbe ngithi akukwemthetheni ukuba nisela sinamapholisa okufanele ukuthi abophe abantu sine anti-corruption okufanele ukuthi ibophe abantu bathe sikunanzelelayo ukuthi khona okwenza ukuthi abantu babe balutshwana babotshwa yi-anti-corruption namapholisa yikuthi abaningi bangikhona abayinvolved ku-corruption yale ekhulunywa wabugawule yibo kanye abasemqoka ekubuseni kwelizwe ofitha ukuthi ngakufanele ukuthi ngababotshwa kababotshwa ngenxa yokuthi yibo ababe besatshwa ngamapholisa abantu be-anti-corruption. So ukuthi kuqonde lapha ungakhohlisa into sithi sona inhlanzi iqala ukubona ikhanda ingavele ibona ikhanda ihlanzi yonke sibonile. So kuthi ukuthi lapho ezilohlupho lokuthi ekhanda yikho lapho kubone khona nxa singazange silungise khona phana phezulu ibona akulanto esizayenza ngoba imithetho ikhona ebopha abantu amapholisa akhona iy'ngadi ezibotshwayo zonke zikhona why abantu bengabotshwa nxa kuwukuthi bayagama benza okungayisikho ngizakubisela nje into eyenzakale maduzane lapha lapho ofica khona ukuthi uhulumende uyaphuma namhlanje esithi yena akusela muntu bhenki okufanele ukuthi iboneke umuntu imali athe sebona ukuthi leyo decision ayenzileyo akayenzi abe sechibilika futhi avukeze ukuthi hhayi selinganinika futhi abantu imali ukhanye ngani layo uhulumende avele kayazi into ayenzayo.
Udaba lwenkohlakalo baba Gawule sesike sezwa umongameli laye elusola esithi bakhona abantu abakhohlakeleyo kuhulumende abanye bathi abantu labo ngababotshwa ngoba ngabangane bakho umnangakho
baba Nkomo abantu yazi ilizwe leli yamangalisa ngoba abantu bayafisa ukuthi ngabe umnangagwa uba lipholisa upresident umnangagwa abe lipholisa abe yizakhi abe yikho konke abe yikhothi amasela la nxa ebanjwa engaye ekhothi ekhothi iyabayekela ngibona amanye amasela e-Victoria Falls ngale town council yena la e-MDC kade ebanjwa kubeyekelwa abe-CC bona bana wonke kumbe ngaye ezani upiyefa amasela akhona kumbe lani amakhothi afike abayekela izakhi yona layo nxa ingasebenzi kufuna thina njengamazimbabweni sibambane kati ngani abantu bayabambana ngezinye izinto ezithile indawo engabambani besola amakhosi ukuthi akindaba esekele ukubopha amasela.
Umnumzana Belief Gawule ngowezanu PF bexoxa endawonye lo mnumzana Bednico Pepe owe-CCC. Lithiye indlebe kwezekuseni kusasa lizwe ihlandla lesibili lalingxoxo kwanele mthwakazi yimi untungami linkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.